Minyaka yonke ngalesi sikhathi somnyaka inhlanganiso yeMaphane Foundation iba lomkhosi okubuthanisa imali yokusiza intandane labantwana abadabuka emolini eziswelayo ezingaphansi kwesandla sayo kweleZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le unkosazana Nomsane Kavane uchasisa ngomsebenzi wabo.
IMaphane Foundation sifundisa abantwana emakhaya eZimbabwe abahlala emaphandleni silenkintandane ezingu-35 esizifundisayo eMathebeni North neMathebeni South naseMidlands. Sibabhatalela ifees, sibathengela ama-school uniforms, bese sibathengela nama-stationery nezicathulo nento ezifana namandawo into ezifana nazonezo.
Bekulabantu abadlula ikhulu emkhosini lo abeze ukuzoxhasana lenhlanganiso le emdlalweni wayo wokubuthanisa imali. Unkosazana Linda Thebe ngomunye wabakade besemcimbini lo.
Silapha eMaphane Foundation Gala sizosupport usisi wethu Nomsa ngomsebenzi akhuthale ngawo ukuncedisa abantwana basekhaya, intandane ezekhaya, you know, ukuthi konke kubalungele ukuba prepare future yabo ukuthi bedle.
Omunye njalo obekhona okhulume kulomcimbi nguThamsa Nqaka kwaimoyo osedume kakhulu kugwala lokuzithokozisa iFacebook ngendaba zakhe zokuthi abantu kabakhane. Okagwayo uhlala eCanada lapho andize wabuya ukuzosekela lo mkhosi.
Ngilapha tshisa ngibuyile lapha e-UK ngisuka khona leCanada ukuthi ngizosupport udadewethu lapho uNomsa Nekevana ngento yakhe le yabantwana aba-orphaned. Abantwana badeserve ukuthi bahambe esikolweni ngoba bayikusasa yethu. Ngabe umntwana wonke kumele athole amabhuku, kumele athole i-uniform yesikolo, kumele athole ukuthi uyaba confidence inesikolo la azizwe ngumuntu phakathi kwabanye abantwana engazizwe ubuyanga engumntwana omncane. Thina sikhona siyi-community, mbonani kuyi-social responsibility yethu njenge-community ukuthi sibambane, sisekelane, sincedisane, sincedise abantwana. Kuqala ngami laye usisi Nomsa lawe thisa kunje sibambene izandla njengomthwakazi asincedeni abantu bakithi.
Bekuthengiswa okwehlukeneyo emizameni yokubuthanisa imali. Unkosazana Nekavane uthi isifiso sakhe esikhulu ngesokubuthanisa imali enela ukuncedisa abantwana abazintandane. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi ancede njalo angamele umkhosi onje kuphela.
Izolo besifundraiser seSheffield sizama ukuhlanganisa imali yokuthi sicetse abantwana laba, sidinga 4,000 a year. Sizamile kodwa imali ayikwananga. Sicela abafuni ukusiza uZulu wonke. Siyatholakala kuFacebook Maphane Foundation account, matic account details akhona. Okuwebsite www.maphanefoundation.org. Une donate page ene link ye PayPal ne account number. Siyabonga.
Kwena Zimbabwe, akula ukuthi umntwana intandane loba uphuma emulini eswelayo, izikolo ziyabhatalisa ischool fees. Uhulumende weZimbabwe uhlezi njalo nje ethi abantwana bonke kumele bafunde eprimary school. Laloba bengelamali kodwa kwenzakale. Bayaxotsha abantwana esikolo nxa bengabhadalanga. Kukhanya kusasa abantwana abanengi imnyama ngendaba zama school fees afunekayo ezikolo. Ngimele e-Studio 7 eLondon, ngingu-Ezra Thisa Sibanda.